So we see card descend about VOA in the belly. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyalambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 4 lwezi-2020 nguPastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyazi ukuthi kulokhu kuvalwa. Amavoti abantu endaweni ezishiyeneyo njengoba abantu bevote bethumeza amavoti ngeposo kwesinye isikhathi umuntu e-City Hall e-chief voti yakhe ngenxa ye-COVID.
Uzulu welemelika usedlela evalweni ngempumela yokhetho lukamongameli elokhu ingakavezi ukubana ngubani osenqobile sibisibili phakathi kukamongameli Donald Trump lancintisana laye umnumzana Joe Biden webandla lamademokrati.
Sihlangana lobo nzima lapho siphathekile ngoba ukuthi uthole usizo amanesi malushwani lapho esibhedlela ukuba ngcono nje khona lokhu ukuthi kulama-studentes iwasesinceda lapha lalapho.
Abongi bezibhedlela zikahulumende kobulawayo sebemisiwe umsebenzi ngemva kokwala ukusebenza okwensuku ezinhlanu ngeviki besithi iholo labo aleneli ukubana bahambe insuku ezedlula ezimbili abazisebenzayo. Umuntu oyedwa kobulawayo obulewe yi-COVID-19 izolo ukhuphule inani lasebebuleweyo lomkhuhlane eZimbabwe laya kwaba ngamakhulu edlula amabili 246. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idolobho lakobulawayo liqhubekela phambili likhokhela ngenani labalokhu bebulawa yi-COVID-19 kulezi nsuku kulandela ukubhubha kwabathathu kunsuku ezimbili zilandelana phakathi kwabangamashumi amabili lanye 21 abafunyanwe belegciwane leli eZimbabwe ngokutshona kosuku lwayizolo abalishumi babo ngabakobulawayo sebezinkulungwane ezedlula eziyisishiyagalombili 8,410 asebefunyanwe belegciwane leli eZimbabwe lokhu laqhamukayo asebesilile sebezinkulungwane phose eziyisishiyagalombili 7,942. Lokhu kutsho ukubana abalokhu begula bangamakhulu amabili lanhlanu 205. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezingamakhulu amahlanu 47.6 million wabulala abedlula isigidi 1.2 million. Uzulu welemelika usedlela evalweni ngempumela yokhetho lukamongameli elokhu ngengavezi ukubana ngubani osenqobile uqobo phakathi kukamongameli Donald Trump webandla lama-Republicans lowayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats. Belokhu bemelele ukuzwa ozathola imiklomelo edingekayo phansi kohlelo lwamavoti awe-Electoral College Votes. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Okwamanje uBiden ulama electoral votes angamakhulu amabili lamathumi amabili lane 224 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lechumi lantathu 213. Ozanqoba kukhetho lolu kumele adole ama electoral votes angamakhulu amabili lamathumi ayisikhombisa 270. Sokukhangelelwe okuzaphuma ezabelweni ezigoqela iPennsylvania, Michigan, Nevada leWisconsin. Uzabalwa amavoti athunyelwa ngabantu ngeposo lamanye. UTrump uthi kumele kumiswe ukubalwa kwamavoti.
And all of a sudden everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Ngiyangisa sibili kakhulu okwenzakala khona manje ngoba sinqobile kukhetho lolu sebezama ukuthi batshontshe ukhetho. Ungabona indlela esithole ngakho amavoti kwatshengisa into abantu bayazithakazelela kwele Melika kodwa siyabona ukuthi bafuna ukulutshontsha lolu khetho lapha lalaphaya. Kodwa uBiden uthi kumele kubalwe wonke amavoti.
It's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted.
Kumele simele lesizwe ukuthi ukhamba njani. Kumele kuvalwe wonke amavoti. Ngoba lo lukhetho simile ukukhathe kuleyo. Sibona ungani siyanqoba ukhetho lolu.
We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround.
Omunye njalo olandela ukhetho lolu umnumzana Thabang Makwati nare uthi kunzima ukuthi umuntu atsho ukuthi kwenzakalani.
Siyazi ukuthi kulokhe kubalwa amavoti abantu endaweni ezitshiyeneyo, njengoba abantu bevote bethumeza amavoti ngeposto, kwesinye isikhathi umuntu e-city hall etshiye ivoti yakhe ngenxa ye-COVID. So kukhanyelelwe ke ukuthi kutholakale impumela eyama-swing states. Ama-swing states yindawo kwesinye isikhathi abantu abatshintsha ingqondo, kwesinye isikhathi bavota Democrats, kwesinye isikhathi bevote Republican.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mark Juma ohlala eDallas, Texas.
Asikwazi ukuthi yozala nkomone, kodwa kusobala ukuthi zindala zombili kuhlangene uTrump loBiden. Silindile nxa ngabe sasibabala, sifuna ukwazi ukuthi by the end of the day kuhambe kanjani.
Olandela ukwenzakala kukhetho lolu umnumzana Ten Moyo uthi kukhanya zindala zombili.
Akekhokwanisi ukuthi awine outright izolo ngone ngilanga lokhetho, ngoba kusasele amavoti amaningi kuma state ambalwa, ngathi ama state ang-5, Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, lapho abalokhe besabala khona amavoti. Kukhanya bangutshiki lobhanxa kuma state onalawo amaningi. Yena uTrump lo Joe Biden.
Bekusenziwa njalo ukhetho lwejala le-Senate ole-House of Representatives lolunye ezabelweni ezitshiyeneyo. Akucacile ngawo ukuthi kuzalwa nkomoni. Ngimele iStudio 7 ise-Maryland, ngingu-Kip Stube.
Abongi bezibhedlela zikahulumende koBulawayo sebemisiwe umsebenzi ngemva kokwala ukusebenza kwensuku ezinhlanu ngeviki, besithi iholo labo aleneli ukubana bahambe ensuku ezedlula ezimbili abazisebenzayo okwamanje. Uhulumende yena uthi kusethatha isinqumo sokufaka abezempilakahle abangaphansi kwabezomvikela ezibhedlela, esithi lokhu kuyinto ehlala isenziwa nguhulumende nxa abongi bekhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sekungamaviki amabili uhulumende ekhiphe umbiko othi akasalandeli isivumelwano asenzayo labongi sokusebenza amalanga amabili, ngakho-ke sokumele baqale ukusebenza amalanga amahlanu ngeviki. Abongi bona bahle bala ukulandela isiqondiso esitsha lesi, besithi abenelisi ukubhadalela indleko yokuya emsebenzini. Umnumzana Anthony Majongos, umgcini sihlalo wenhlanganiso emele abongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-UBH koBulawayo, uchasisa ngokumiswa kwabo umsebenzi.
Kathesi sibona ama-hospitals asinika incwadi zokuthi sihambe e-hearing lendawo yokuthi sayala ukuyenza ama-5 days la. So kathesi abantu bayaqalisa ukuhamba e-hearing. Khonapho futhi sibone i-UBH yodwa yasuspenda abantu emsebenzini, yathi umuntu wonke uyalela ukuhamba ama-5 days ususpendiwe. Khonoko vele i-salary futhi ayitholi use-suspension khonoko. So kodwa vele kathesi simelele ukuhamba ku-hearing yangkhona sizokuthi bayathini.
Uqhubekela phambili uMajongosi echaza ukuba kungani bekhethe ukusebenza amalanga amabili ngeviki.
Vele thina sithi vele sifuna ukusebenza ama-2 days lawa, le ndawo yokuthi vele imali yethu ayikhwani. Imali yethu vele ayikhwani ukuthi sihambe emsebenzini for 5 days. So asiwazi ukuthi i-government le ifuna uyenzani, iyavictimize abantu lapha amanisi. Ayiwazi ukuthi ifuna siyenzani. Kathi siyezibhedlela akula amanisi ayakwanayo. Kule shortage kathesi lendawo yokuthi abantu basuspendiwe kathesi.
Umkhokheli wezina umnumzana Enoch Longo uthi kuyabadanisa ukuthi uhulumende ukhethe ukumisa abanye abongi umsebenzi engazange aphendule kuzikhalazo zabo.
So up to now, up to today, nothing has been solved as far as the issue of the salary is concerned. The nurses are incapacitated.
Ngiyeke banelise uhamba amalanga amahlanu ngeviki ngenxa yalokhu. Indaba yokupha abantu incwadi zokuthonisisa kwabongi kulusizi ukuthi uhulumende sethetheleli ileyi indlela engikho emthethweni, njalo sicabanga ukuthi kufanele uhulumende enze okufaneleyo. Akula muntu obengayo emsebenzini, wonke umuntu belandela isinqumo esasikhona phambilini. Ngakho ukuthonisiswa ngoba abantu bengayo amalanga amabili emsebenzini, asazi ukuthi uhulumende usebenzisa wuphi umthetho ukuthonisisa abantu.
Unkosikazi Sihle Dlodlo, umhlali wakoBulawayo osesibhedlela se-United Bulawayo Hospital, uthi sebencedwa yilabo abafundela ukonga ngoba abongi besilela.
Sihlangana lobunzima lapho siphathekile ngoba uthi uthole usizo amanesi ngalutshwane lapho esibhedlela. Ukuba ngcono nje khona lokhu ukuthi ulama-studentes iwasesinceda lapha lalapho, kodwa nje sesikukhathazeka ukuthi uhulumende angenele. Nxa kuyimali leyo efunwa ngamanesi kumbe kuyikuyini, akukhulunyiswani, kudinga indlela ngoba impilo zabantu ziqakathekile kakhulu. Shure ngeke kuthenga umphefumulo womuntu nxa sulahlekile lapho. Sicela ukuthi uhulumende angenele.
Umqondisi wesibhedlela se-United Bulawayo Hospital uDokotela Nasisiya Sijanga wenqabe ukuphendula imibuzo ethi laye uyisiqhatshwa, kungakho engelamandla okuchaza ukuba kuqhubekani esibhedlela se-UBH. Wedlulisela imibuzo kuziphathamandla zikahulumende. Umgcini sihlalo we-board yezisebenzi zempilakahle, i-Health Services Board, umnumzana Paulinius Khosana wenqabe ukuthathwa ilizwi, kodwa uchaze ukuba zonke izisebenzi zikahulumende kufanele zisebenze amahola angamashumi amane ngeviki. Kungakho labezempilakahle kufanele babuyele ekusebenzeni amalanga amahlanu ngeviki. Ugcizelele ngokuthi ayisikho kokuqala ukuba uhulumende afake abezempilakahle abangaphansi kogatsha lwezomvikela ezibhedlela. Kuyinto ehlala isenziwa nxa abongi bekhalale umsebenzi kumbe kule ndingeko yokuba bancedise ezibhedlela. USikhosana utshele iphephandaba le-Herald ukuthi abongi abedlula inkulungwane i-1032 bakhitshwe kuluhlu lweholo, kuthi abanye njalo abedlula inkulungwane i-1280 bazaqala ukumiswa phambi kwabaqhathi babo besethezwa umlando wokungalandeli isinqumo sikahulumende. Abongi laba balakho ukunikezwa ama-contract amafitshane awe-fixed term okuzamele bahlale bewasayina kakutsha nxa engaphela. Ngenyanga edlulileyo abongi bathole iholo elingangenkulungwane ezilitshumi lasikhombisa i-17,000 RTGS kanye legciwane le-corona engamadola emelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu i-$75. Abongi bathi iholo leli aleneli ukuba bahambe emsebenzini amalanga amahlanu, kungakho besithi kabenelisi ukuya emsebenzini, hathi ukuba bakhalale umsebenzi. Ngimele iStudio 7 kwoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Intethe zendaba elodumo uHopo Shimono ubotshiwe njalo izolo. Esetheswa umlando wephula iziqondiso zokuphiwa kwakhe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyi kucala alibotshelwe nguNtulikazi lonyaka. UHopewell ukhangelele ukumiswa phambi komthethwandaba esetheswa icala elehlukile lalelo alibhadalela isibambiso sebheyi. UHopewell uke wavalelwa okwenyanga ezithile esetheswa icala lokushoshozela abantu ukwenza udlakela ngokukhuthaza ukuphatheka kwabo ekutshengiseleni okwakuhlelwe ukwenziwa ekupheleni kukaNtulikazi ngokusola inkohlakalo elizweni. Ubotshiwe izolo ntambama walala esisenkambeni yamapholisa eHarare Central. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi wethule umbiko izolo ntambama egcizelela ngokubotshwa lokhu kukaChingono esithi ubotshelwe icala lokweyisa umthethwandaba ngokuloba akwenze enkundleni yokuxhumana yobulenjini eye-Twitter. Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okulokho kuphuma ngokhetho lokudinga umongameli wele Melika amavoti elokhu engakagqitshwa ukubala. Inhlanganiso emela abeZimbabwe wele South Africa eyeZimbabwe Community in South Africa isisole abalwa yimpi yenkululeko kwele South Africa ngemva kokutshengisela kwabo edolobheni leDurban izolo beqekeza izitolo zabo kuza besithi ababuyele emazweni abo ngoba abasabafuni kwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ababingabalweli bempi yenkululeko laba bamise into yonke yathi khwimilili edolobheni leDurban bezingela abokuza ezitolo zabo lemisikeni besithi abaphume baphele kwele South Africa. Iningi labokuza lisinde ngentunjana nalithi ngokuzikhiyela ezitolo zabo kanti ke abanye bacele esithendeni. Umgcinihlalo wenhlanganiso emela indingeko zabeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi senzo sabalwela impi yenkululeko lesi asilabuntu. Uthi njalo sikhombisa ukungabongi ngalokhu abakwenzelwa ngamazwe e-Afrika ngesikhathi sempi yenkululeko kwele South Africa.
Kuyasethusa ukuthi abantu esaphila labo kulwelwa inkululeko yibo namhlanje abenza lokho abakwenza izolo behamba bengena ezitolo zabantu bokuza ukuthi kumele babuyele lapha bavela khona. Kuyinto esethusa kakhulu.
Kodwa ke omunye wabaqoxe ukutshengisela lokhu okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi ngumnumzana Thembiso uthi okwakhathesi abadlali bafuna umhlaba wabo, imisebenzi yabo nenhlelo zonke zokuziphilisa ezithethwe ngabantu bokuza.
Sikhathi sokuthi manje laba futhi abakhona basiye ekhantrini yethu kuze kwazi ukuvulela imisebenzi abantu abangasebenzi. Izwe lethu akuyona indawo yokucasha amaforeni. Amaforeni sikhathi sokuthi asigedele. So umuntu ozobe esedolobheni washaya ufakhe izobe sekunzima ukuthi aphindele ekhaya isini.
Ukutshengisela lokhu sekuthiye iningi lezalwane zeZimbabwe zithithibele ikakhulu ngoba kusenziwa ngelinye lamaviyo aqakathekileyo ebandleni le-ANC. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gregman Mkhwebu uthi sebephilela evalweni.
Namhla kuyacaca ke ukuthi lento idalwa ngezombangazo. Iyasethusa ke kakhulu uma senziwa ngamaoveti e-MK ngoba vele siyazi into ele-oveti phakathi ayilungi kahle njalo ayilazinzo. Siyibone laseZimbabwe amaoveti egijimisa abelungu. Ngakho kakhulu thina maZimbabwe asikwazi ukuthi lati ezilungise kule-oveti phakathi lapho. Asilaleni obenyoni ubuthongo ngoba lumkhankaso uzaqina ngosekelo lwama-South Africans akade vele eqhuba lumkhankaso ekuqaleni.
Umqondisi weSouth Africa wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo luntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International unkosazana Shanila Mohammed uthi bakhathazeke kakhulu ngokwanda kwamaqembu ajojozela ukuxothwa kwezalwane zakwamanye amazwe.
Sikhathazeke kakhulu ukuthi izenzo ezinje yizo ezizabangela udlakela lwe-xenophobia. Osekusethusa yikuthi lokhu sekusenziwa ngamaqembu ahleliweyo.
Kodwa isiphathamandla sekomiti enkulu ebandleni le-ANC umnumzana Lekgwete Dakota uthi ibandla lakhe alisekeli ngisho loba ngubani ofuna ukuphendla umlilo odlakela olubhekiswe kwabakwamanye amazwe.
It will be quite appalling and disturbing to find ourselves in a situation.
Into embi kakhulu ukuthi sitholakale sesilwa labo sowethu bakwamanye amazwe. Kodwa siyakhuthaza ohulumende babo ukuthi balungise izimo kulawo mazwe.
We can feed and create jobs for their people because we are also finding it difficult here to care our people and their people.
Ngenyanga ephelileyo iqembu ebelizibiza ngokuthi Put South Africa First likhambe latshengisela endaweni eziningi kugoqela lesikoleni sommeli weZimbabwe besithi abahambe abantu bokuza. Iofisi le yathi izaqhubela ugwalo lwezikhalazo zabo kuhulumende eZimbabwe andubana kutholakale impendulo. Leli qembu lahamba njalo emahofisini ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa lalolu gatsha lwathi luzaphawula ngalolu daba ngemva kokuhlolisisa izikhalazo zaleli qembu elifuna bakwamanye amazwe baphume elizweni. Phose minyaka yonke kusukela ngo-2008 kuqhamuka udlakela lwezonophobia kwele South Africa osekubangele ukufa kwabantu abaningi abanye besala bengelandawo zokuhlala. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ezemidlalo, umqeqeshi weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors uthi akulabantu abamtshela ukubana abize baphi abadlali njengalokho ucatshangelwa ngabanye abalandeli bomdlalo wenguqu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli yeqembu lama Warriors ngesonto yazisiwe ukuba yibaphi abadlali ababizwe ukuba bazokuba ingxenye yamalungiselelo aleli qembu okudibana leqembu le-Algeria emidlalweni emibili kumkhankaso wokudinga amaqembu azakuyadlala kumidlalo ye-Africa Cup of Nations ngomnyaka ka-2022. Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu leZimbabwe uDravko Lugarusic uthe yena akusilo qiniso ukuba bakhona abamtshela ukuba abize baphi abadlali kuqembu lama Warriors.
I want to say thanks to my two assistants.
Ngithanda ukubonga abasekeli bami ababili, yibo engisebenze labo ekukhetheni abadlali. Akula omunye umuntu ophatheke kuleli hlelo ngoba kunamahungahunga athi bakhona abalesandla ekukhethweni kwabadlali, kodwa akulanto enjalo, ngumsebenzi oqhutshwe ngabaqeqeshi beqembu bodwa.
Abadlali ababizwe kuqembu lesizwe yilaba: Onozintini, Thathenda Mkuruva, uThobe Tshumba kanye noElvis Chipezeze. Imvimbi kubizwe uJimmy Tsingai, uAlekumudimu, uJordan Zem Mura, uTeenage Khateyo, uTenda Ijirira, uDivine Lunga, uTenda Idarikwa kanye loAdam Chickson. Abadlali besiswini yenkundla kulo Masha Munetsi, uViti Karuru, uThelezwe Ncube, uTafaza Ruzike, uKuda Mahachi, uKnowledge Musona, uTerence Dukamanja, uMavelas Nakamba, uKama Piliat kanye loKing Natolo. Abagadli kubizwe uPrince Dube, uTino Kadewere kanye loDavid Moyo. Imeneja yeqembu lesizwe uWellington Mpandare uthi kabasoze basebenzise indizamtshina ezithwala uZulu kodwa kudingwa indizamtshina ezahambisa iqembu lama-Warriors kwele Algeria.
We have challenges with players like Marshall Munetsi, Tino Kadewere and Marvelous Nakamba.
See, labadlali abathathu ababalisa uMarshall Munetsi, uMarvelous Nakamba kanye loTino Kadewere abanemidlalo mhlazi ithoba minwe mbili, okutsho ukuba bazasuka ngosuku olulandelayo bafike kuleli mhlazi lithumi okulusuku esimelesi suke ngalo. Ngalokho ke sizasuka singindawonye ngendizamtshina edingelwe iqembu ngoba kuzahlupha ukuba sithi sahlangana labo kwamanye amazwe ngenxa yemithetho eyokuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Iqembu leZimbabwe likusibanga sikaGroup H, njalo iqembu le-Algeria yilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yesithupha. Kuthe leZimbabwe lisendaweni yesibili lile miklomelo emine. Amaqembu lawa azadibana emdlalweni wokuqala mhla zilitshumi lambili kuyona le inyanga kaLwezi, aphinde njalo aphindane umphehlo ngemva kwensuku ezine kwedlule umdlalo wokuqala. Umdlalo wesibili uzadlalelwa kweleZimbabwe. Imidlalo ye-AFCON izaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ka-2022. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, uJoseph Njanje.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump uthi uzimisele ukujezisa ababangela ulunya lokuthumba lokuthengisa abantu, njalo uzenza konke okusemandleni akhe ukukhulula abathunjiweyo. Ngokunjalo umongameli Trump wethule icebo lokwenqabela lesisiga, icebo elihlose ukumisa ubugqili babantu abadala labantwana, kungaba ngabasetshenziswa njengezigqili kumbe abasiwa emacansini ngodlame elizweni leMelika. Leli cebo ligxile kunxa ezintathu: eyokuvikela, eyokuvimba, leyokuthonisa. Kusetshenziswa uhulumende eleMelika lizafaka amandlalo wonke ukwenqabela ukuthunjwa kwabantu. Ingatsha ze-immigration, leyokungeniswa kwempahla elizweni ngokusemthethweni eye-customs enforcement, lezinye sezibophe abantu abathumba abanye abedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 5,000 kuminyaka emithathu edluleyo. Sibhiliza amaqembu emigulugudu, sidiliza inhlelo zawo zokuthola imali, kutsho umongameli Trump. Ephawula uhlelo lokwenza lokhu oluthiwa i-National Action Plan. Abezomvikela beleMelika besebenzelana labeMexico ukwenqabela ukuthunjwa kwabantu phetsheya komngcele wezansi yelizwe bazajeziswa. EleMelika linxusa amazwe wonke osomabhizimusi loZulu ukuthi angathengi impahla ezilungiswa ngabantu abathunjiweyo. Unobhala wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uthi ugatsha lwakhe luzaqhubeka lusola ibandla elibusayo elakwele China ele Chinese Communist Party ngokukhuthaza ukusetshenziswa kwezigqili lokwephula ilungelo loluntu lokuncindezela abohlobo lwesi Uyghurs labanye abalamasiko la edolobheni leJiang laselizweni leChina jikelele. Ngalokho elemelika selethule izijeziso zenotho kwele China ezebandla lePeople's Republic of China lamalunga ebandla leChinese Communist Party acatshangelwa ukuthi ayephula ilungelo likaZulu lokwethula isicebiso sokuthengiselana eseJiang Supply Chain Business Advisory. Ibandla leCCP lingaqhubeka ngokwephula ilungelo loluntu sizalijezisa, kutsho umnumzana Pempeo. Sizaqhubeka sisebenza lezisebenzi abaqatshi labanye uhulumende ukuthi balungisise lolu daba, babambe ngamandla uhulumende ukuthi amise ukubamba ngamandla izisebenzi. Elemelika lizimisele ukuqeda zonke indlela zokubamba abantu ngamandla ukuthi basetshenziswe kuleli kunye lomhlaba jikelele. Lobo bugelekeqe abumelanga buqhubeke buhlasela abantu, kutsho uPompeo. Sizaqhubeka silwisana lobudlova lobo.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kanyele ezinye zezindaba ebezikhokhela. UZulu weleMelika usedlela evalweni ngempumela yokhetho lukamongameli, elokho engakavezi ukubana ngubani osenqobile sibisibili phakathi kukamongameli Donald Trump lancintisana laye umnumzana Joe Biden webandla lamademokrats. Abongi bezibhedlela zikahulumende kobulawayo sebemisiwe umsebenzi ngemva kokwala ukusebenza kwensuku ezinhlanu ngeviki, besithi iholo labo alenele ukuba bahambe insuku ezedlula ezimbili abazisebenzayo okwamanje. Umuntu oyedwa wakobulawayo obulewe yi-COVID-19 izolo ukhubule inani lasebebulewe yilo mkhuhlane eZimbabwe laya kwaba ngamakhulu edlula amabili 246. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.